isicelo sethu sokuyenza umbuthano we-job solidarity. Sasingazange sithi ukuthi siyabhikisha kumbe siyamatsha. Bekungumbuthano lapha ade kuzayenziwa khona izinkulumo abantu bebuthene. Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikisha or ukwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso, okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu. Okumele abantu bekunanzelele kakhulu yikuthi abantu bonke ababotshwayo bengathonisiswa ngabantu abanakanelwa kumbe abanikezwa ibizo lokuba bayizitha zelizwe, okufanana lakhonokho kuka-job card. Kuyasethusa kakhulu ukuthi kanti ilizwe lethu njengoba lililizwe elilozibuse, ilizwe elibuswa ngentando yabantu, pho abantu abazavunyelwa ukuthi benze okufunwa ngabantu empilweni yabo langokwelizwe yibaphi nxa abantu abakhuluma ngendaba. Ngifuna ukuthi sikuqondisise kuhle, uJob Skhala ngesikhathi ebotshwa ubengu-MP. Nxa kubotshwa umuntu onguyolawula imithetho edalela ephalamende ebotshelwa icala, thina esilithatha ukuthi licala eselibunjwa njengokomthetho welizwe ukuthi angancintisi kwezombusazwe, kusasa ngubani ozaba khona? Umbuso welizwe uqondane lobani?
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Okwakuqala siyabonga ukuthi basincitshile leli thuba. Khonokho khona kukodwa sokusenza ukuthi indlela yekuthi sazise abantu ukuthi uJob Skhala ubotshiwe, uJob Skhala usehlaliswe ejele okwesikhathi eside, yibo asebekumemethekisa ngoba umuntu wonke usezibuza ukuthi kanti laba bavinjiweyo bavinjelweni. Okwesibili, iJob Skhala Solidarity Council akusinto yeHarare kuphela, yinto yeZimbabwe yonke. Ukuthi umuntu wonke eZimbabwe usekwazi ukuthi umuntu oyenza indaba zombusazwe abotshwe. Nxa abanye abaphila laye abahlanganela laye bebefuna ukuthi batshengise umhlaba, betshengise abenkantolo ukuthi kulo muntu obotshiweyo ongakhululwanga sesivinjwa ngamapholisi, sebesinikeza ithuba elihle kakhulu lokuthi simemethekise udaba lukaSikhala luze luyefika nakwangaphandle kwelizwe.
Bathini abaphandle kwelizwe abakwamanye amazwe nxa lihlangana labo likhulumisana labo ngodaba lukaSikhala lolo?
Njengoba siyinhlanganiso elimukisa abantu ngodaba lukaJob Skhala, akupheleli elizweni kumbe akupheleli kwabaphakathi kwelizwe. Sikhuluma kanje ihlanganiso le silama-ambassadors abangaphandle kwamazwe abagoqela amazwe esigqatelane lawo kuSadak, phinde sikhangela amazwe angaphetsheya le kukwangulukudela kubo-Europe. Sesilawa ama-ambassador akhona ngani. Sikhuluma kanje umlando wawanikeziweyo yikuthi labo babhuquzele kakhulu ukwazisa abantu ngale indaba kaJob Skhala.